soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngibonge uzanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalifuka njani silukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona namhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile.
Induna uDakamela weNkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kuse kuba lesibaya senkosi, isibaya senkosi yinkomo ezikhona okwamanje ezikhale ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesemthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilithane umnumzana James Cleverly uselubele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe umanzi nte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilithane emkhosini ukuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa okugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu laba balapha, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe segugurawundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngegugurawundi ilizwe iBritain awuyichi, iAmerika kawuyichi, ngoba yiwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni, ekutraineni kunye lokukhipheni igugurawundi. So bathola uthola abantu ababe vele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uZulu. Abantu ababe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe nguminister ngupresident. So nxa sibona lamhlanje upresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uChalice kungasethusa. Laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisikho ukukhonona okungenziwa yimi lawe. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo, bakhonona ngokuthi uMnangagwa usevalele uJob Sikhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe. So uMnangagwa lelizwe leli leAmerica ngabantu banye, ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu yokuthi ukukhitshe uMgabe. UMgabe kaphumanga ilizwe lona eliBritain leAmerica bengakwazi babenesandla ekukhipheni uMgabe. So yinto kumele sizwisise, yikubona nje uMnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcotshwa uChalice. Baqondile bona babatshengiselayo ukuthi hayi kabafuni ukuthi abuye la ngezizathu zenu zabazitshoyo, kodwa mina lawe silezi izathu zethu ezimgqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqakathekileyo ukuthi kunxuswa uMnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uChalice.
Lona udaba lukamnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho?
Angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sika Smith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba pavement ezitolo, kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edobheni khonaphana ayengena endaweni okuthiwa zindawo zamakhiwa, kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube ne toilet ebingena abantu abamnyama. Izinto zonke zona ezobe zisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko, ibimibi imthetho yakhona. Uyakhumbula ukuthi uMsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe, bekungumthetho obukwenqabela khonoko, umthetho obukhona. So uSmith kade buse elandela umthetho abawufakayo bengamakhiwa. USikhala lamhlanje uyalaluka ejele, kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende weqa umthetho. Lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni, ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi awaqaba abantu abazomthetho ekhaya, ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebheyi. Khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho, ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane. Intatheli izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluza kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kwelePilitane. Intatheli izindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini beinternethi zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi uAngel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo. Intatheli lezi zithi uAngel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe, engazange wadingisisa ukuthi intatheli zindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingabo osomabhizimusi. Ukuhlaziya okuningi ngalezi intatheli zindaba zeAl Jazeera, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye eyile cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulabo ababephetheyo akusiyo kwethusi yikuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okankayi, siyabakhumbula otshikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s late 90s. So akula muntu eZimbabwe osokwabotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uyibet angel kungethusa uma kungatholakala esexotshexotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akho Fuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu okululungisisa uphatha ngisho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzene ngalabo bantu. Ngicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi sisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe anjengaboChina ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezilenkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube luhlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngoyelizwe. So ilizwe lethu uma lingasakwanisa ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungisa imigwaqo, uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela, kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu obisela ingqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinothise at the expense of the country, ngibulala ikusasa yabanye abantu, kade simgwaqo efile ini lani, abanye bazithengela amaferrari, bathenga lokhu lalokhuyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu othola kale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bevele kusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga, ezivalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sizweni induna uDakamela ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesithole isizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenzi amalanga amanye adlulileyo yele lo sithule thuma labomama asebenza labo beyi-COVID indlovukazi wakontributha i-$1,000 ukuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikolo, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze idlondlobale ibe le simo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni, kahle kahle kuyini abakutholi elithileyo njalo libakhethe njani kukanti ikusasa ke bazayenelisa ukuzimela yini
singananzelela sikhethe kumbe ihlangothi ezimbili sikhethe abazakwakhelwa izindlu sakhetha abazancediswa ezikolo nangingazidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila sokungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokuhamba kukhona esibangezeleleyo abakade bephiwa izipho lezo kade zibonakala ziphiwa kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa labo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni so yibo abantu kade sakhangela kakhulu so sikhangela ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyiba sebekhethiwe phela sifisa ukuthi sibasukumise bezelelwe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle.
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo kumbe ngenkangelelo leyo esayibhakayo siyisigaba ukuthi isiphala senkosi siyosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Kuse siba lesibaya senkosi, isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhipha kumbe izalukazi kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu. Inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebe namabele abo ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi. Bazimele bengabi impofu bebe lakho ukudla kokuphila bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela ngokwezifuyo phela inkomo lezi ziyafisa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelisa ukuzimela. Ngokuthi ngokuthi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hayi isizwe sisize silikhangelele kumbe sisize silufune sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphosela lokhu alakho esiphaleni senkosi kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi ngoba usizo lungabuya liyindlela yonke ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela kungabi yidakamela kuphela khangele ukuthi sifundise abantwana seze befika kuyunivesithi kodwa khathesi imine yethu isaseyimine emfitshane seyizandla ziyaezana nxa kekhona abafisa ukuphathisa bengaphathisa ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela ngenxa singaphathiswanga.
Leyo ke induna uDakamela umnumzana Mbusive kuThemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esenkayi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sifikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi leAfrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo zedigital oTransform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uPius Jambawa owechidungiza ocathangela ukuthi wabulala ilunga le-CCCC khona lechidungiza uMoblessing Ali ubesemthethwandaba izolo. Icala lakhe ladluliselwa phambili kumhlaka 9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 Studio 7 ngibingelele kimlonke basakazi lanonke balaleli ku Studio 7 umsakazo omkhulu hayi siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona hayi mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi ubaba uMagalila mafa ubangiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba aphelelwana undoda adlile igama isungu sakhe ngesakomoyo so ukuthi ubangiswani mina ngazi ngoba bakomoyo konke siyazi ukuthi ngovuma balandwa mawungaya embalini yakwaZulu yonke kuba thokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa eseliswa nje uMagalila mafa ukuthi ubangiswani mina ngazi hayi lawe baba uthe uMagalila mafa uphawula njengomntwana hayi siyacela uhloniphe inkokheli zethu baba siyakucela mpela yinilawu ngihloniphe inkokheli zethu siyabonga
emsakazweni emsakazweni linjani basakazi hayi siyabonga izindaba izwile upresident wezapho sibangela izweni ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bese engifuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana khulula abantu besindebeleni igumbi khulula bonke nje lapha silabe eHarare abasishoneni ngoba uma ekhuluma ukuthi ufuna ukukhulula abantwana bezimbabwe ebala laba seHarare abaseHarare bakhululeka kudala kuna uma uthi uzobakhulula nje udlala isikhathi sakho abeHarare bakhululeka kudala abantu abakhululeka abantu besindebeleni njalo yona izapho kayicaca ukuthi ilwela bapha abantu makuthi qhubeka ilwela yonke izimbabwe hayi vele ilahlekisa abantu ngoba eHarare vele akula nto ezayidobha le izapho akula ngisho ingazi inikele ngemali ingazi yenzeni ingazi yehlaba izinkomo kona ngale eHarare akula umuntu ozayivotela khona ngale eHarare ezavotela ngapha basho emadibuleni kuphela ngale mashonane akula akula shonane ezavotela izapho so idlalisa isikhathi nje izapho yona nje kube nje yazingela kumthwakazi bekhululile emadibuleni yabo
Studio 7 Studio 7 bathi bawethu sicala isikhuzeleni lo ubaba othi nguMaxi Mkandla waqeda inkukhu zethu ethi alwela impi yenkululeko akula mpi yankululeko ayilwelayo walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu ngoba ngabe uyakwazi wayeuhambela empini ngabe uyakhuluma amagama akhe la ukuthi ilizwe likhululekile njalo kazi ngombuso kaSmith uthi awungcono kule doti yonke lesiyibonayo ngoba yena wayehlala egangeni amakhiwe ebusa kwakungcono Mkandla ngesikhathi sikaSmith azawubona wena into awuhla egangeni nabasikhangizi kwakungcono siyakhompeya kwakungcono wangeke ukubone wena ngoba ucatshile egangeni
kwasakazi linjani lo mthokazi jikelele alisibaleli ingcathuza sisadela kade sasungula lo Studio 7 iqala incwadi zifuni kumbe kuba ngakwena ngazi ibe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu ihle ukuzigqida kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi emarapi iphindi sibili imnandi kakhulu yini kimi na kumbe imnandi ebantu ithi umqondisi ishona njani njani lezinye elithi khona kungathethiswa kodwa ngezomunye ithi njalo isithi mina ngakho umqondisi kunokho ngiyabubuyelela ngazi ukuthi ke kuthi kulabanye abangcono abadlanxa bemhlathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayi kodwa besicela ukuthi ngani yalungisa iphutha lelo siyafisa ukungena ikakhulu ithi nabathi esasula Studio 7 sisabhala izincwadi wakabilana okungakabilana lokho silani kodwa selisilahlile abantu bakithi angazi ukuthi saliphambani sangani kumbe lifuna sikhulume ngani lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni ngabe
impakazi the Studio 7 Studio 7 linjani basakaza abahle lani lo inkimuli yasezimbabwe siyanibingelela siyabonga izindaba elisethulela zona isikhathi sonke bantu be Studio 7 mina okhulumayo ngulike wasenkayi bengicela ukufuniswa usisi okuthwa nguSamkeli Sodube usisi lo wasuka enkayi emncane andubana kufela ngabazali bakhe ehamba losisi wakhe owakuthwa ngumanyana besiya eGwanda esigabeni lethwa kusemajawundeni akuqondi kahle kahle amshiwo lo sisi uzelwe ngo-1989 so siyacela ukubana ongabe belizwa leli lizwa ongabe bemazi ithintane lathi kunamba ezithi 7674-6391 siyamdinga kakhulu Samkeli Sodube
ngiyalibonga basakazi baka Studio 7 ngenhlelo elingithumela zona ngithi hayi akusale kunjalo sobo zami ngilela bonke babantu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizweni le-America ngiyalibingelela sobo zami hayi akusale kunjalo sisazisana. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli ka Studio 7. Mina igama lami ngu Thomas Ndlovu esigabeni sakithi kumakwalela eplant kondolwane. Ngisicelo lapha ngicela ukuthi i audio leli fake basakazi lingayeke. Ngisicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa. Kodwa bayakhohlwa izidakamizwa isidakamizwa esiyiswe esiyibi kakhulu esesibulale abantwana abeZimbabwe. Isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi ayinyengu. Inyengu leyo why bengayivali kathi? Ngoba yiyo esibulale abantwana bethu. Inyengu leyo ukuthi ngamaranger lo kutshwala lo obuchiphi leyo obe-tendant lo. Yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchiphile. Kunjalo buyabodoza umuntu ujike ebeyisiboni. Ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami ngabe kuyavalwa lo kutshwala ukuthi ayinyengu. Kungathengiswa. Uzathola kathi inyengu ebotshwe.
Studio 7 sayiwa njani? Hayi siyaphila. Hayi siyabonga indaba elisendela zona insuku zonke sinalele. Isike siphawule lathi okwanamuhla nje kawani sizophawula ngesikhathi. Hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphumi. Abantu kabavoteli iTriple C bake batshintshe umbuso weZANU-PF. iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba. Thatha imali kathesi baphumale kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnangabo besiyamqabezela begida phambi kobuso. Kambe sibilini abantu abalengqondo ababoni ukuthi izwe leliyana limoshakele. Xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumboni uboneni. Xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya beinzani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo. Sicela izali iphume. Mina njengami ngicela izali iphume. Umnankagwa engadlali ngabantu bemosha imali esabekayo lezi mali ezisabe i-TCC right kakhulu. Siyabonga njengani kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-odi. Ngikhuluma South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Lift
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Lift
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch.
Banana Boat Song, ingoma kaMuyi uHarry Belafonte yena hobhubhe izolo isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusimamba ebulenjini ku-www.voandebele.com.